Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka ingxabano kubandla lesisi kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
I look ngamanga aluhlaza Joko akulanto enjalo akuzange kufake imgoqo njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
Uzulu sele ebambe owangaphansi kulandela kwethulwa kweluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet.
Okunye okudanise abanye kucabinet le ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zemandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane kucabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista abantu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezana uP F abawinayo emathebeleland.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla lesisi kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcina isihlalo bamakomiti ekhansili abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukutshaye indiva lokhu.
I look ngamanga aluhlaza Joko akulanto enjalo akuzange kufake imgoqo njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into enziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola angithi. So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall kwayatholakala ukuthi u senator councilor usodolobho u David Coulthard uqanjiwe kwatholakala ukuthi nyo seqanjiwe. Right. Uthe seqanjwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars abantu abasekelayo kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisiwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa. Kukhethu uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka owabo umuntu sebeqamba amanga bethi besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokhu khonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcina isihlalo bamakomiti kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khonokho kuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso lokho ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo umsebenzi ohlelekileyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu amfisi afisa ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esikhuthaza ukuthi nxa kwe kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulomeya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni seMandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo deputy mayor. UCoulthard kakula muntu ole problem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ukuthi yena uColdade engakangeni uyasunga esongela icouncil esongela icorruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDCCC yena la MDCCC songxayela esihlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudana njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uCoulthard abe ngumeya, bese kusithi lo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele. Kumbe silabo Edwin, silabo sikhululekile moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu. Kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuza sihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufanele bayicele imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asela control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima bethelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi kabana power yakho, mina ngibe lobaba uJustin Dabeni ngudeputy wakhe. Thina we-executive mayor, we are above ama-town clerks, we are above ama-directors. Singela minisa futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors, okwakhe uColdan ukuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhiklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Ngala power enganani, even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them, bawareview, kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyakunela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hhayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi. labathengisayo bengagcwala indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminister nguye okontrolayo. Ama-provincial council ngithemba njengobana izano bezingenele bebodwa. Uminister sezasebenza labo in conjunction nabo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kaMayor wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukansila ekubandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa koluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Thuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhuda Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abase abathanda ukusebenza lezihlobo zabo ukuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme waqamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary ngabe zihlanganisiwe. Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, socially and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphungufaka idobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweni siqalise i-new election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugweregwere sebefaka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siyakhona kumnyama.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje okunye ukudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele Studio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobunengi abezana uPF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident singathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla, kodwa abaningi bengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista debekhona abadala kwazofakwa nje abatsha laphana laphana. Kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basozokwenelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani, kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye, kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo, ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani. Loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominister nje kade bevele bekhona. Kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintsho bani olungaba khona mbona ungaswelakala. Sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani, i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona abantu akunganceda ilizwe. Ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani, ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale. Ungathini unalo?
Ye, ungabheka iCabinet. Yes, abanye bathi abantu bathebelelendi balutshwane kuCabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezana uPF abawinayo emathebelelendi. Njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakwana sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa limited choice, ube ngela bantu abaningi, so ube khetha kubona ababakhona. Yebo, yebo, abantu bengakhonona, kodwa ayukhali province njengobulawayo anti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12. So ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu kade khona kobulawayo owinileyo kungengamfaka. Yikho ke okudala khona ukuyala, kodwa uzamile upresident ngoba nxa uthi uyakhangela bakhona amaminister, sikhuluma ngomthuli ncube, sikhulume Thembiso Nyoni, o-Edgar Moyo, abangama-full cabinet ministers abafakileyo. Yikho ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama-province maningi angu-10. So ke nxa uminista bengaba ngu-30 kutholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha. Ukunanzelele lakho kungikhani ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu, kodwa kwezinye indawo basivotele, soke wasekhetha kubonabo.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beclean i-South Africa bekhipha ama-foreign, yikudakwa lokho, yikukhuluma umbhulu lokho abakwenzayo lokho. AmaZimbabwe kuzamele asuke lapha ahambe ayigcwale i-South Africa ukusukela manje kusiya next year. Yikuhlanya lokho abakhulumayo ngoba uRamaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni besupport izanu. IZANU manje uRamaphosa beqinisa ilokhu zenamakhala esiza lapha e-South Africa ezokugcoba umnanga akho ethi ukuthi ngupresident manje bezozotshela abantu eSouth Africa ukuthi khona kumele bekhiphe amazimbabwe bachaze bekhiphe ama-foreign bachaze ukuthini waye bedlala ngabantu bezimbabwe so le nto abayenzayo leyo ukusimbhuruzela le kusimbhuruzela le abantu bezimbabwe kumele basuke manje baye-South Africa ngebutswana la wonke amazwe asesadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile asisithe simfakileyo uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe yifezi ungenelele ngenkana sohulumende okhethwe ngabantu sifuna ukuthi aphume sifuna kwenza ukhetho olutsha khathele ngalaba abantu laba le-South Africa lo lwamaphosa lufikile mbalwa sikhathele ngabo ngiyabonga ngakhuluma ngomasenga ngapho kobulawa ephumule emadodini
studio 7 bantu bezimbabwe lonke jikele asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumahambe kibo kusezambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula angazi ukuthi ulwane ukuluya kwazini ngoba the time izipra forces ithathile izwe bathi wayecatha emanzini ekhiphela amakhala phandle njengengwe bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekela emanzini akathathe abantu bakhe ahambe wena mugwadi ngini kuseMozambique hambo zambu council eMozambique walitshelwa ukuthi izimbabwe ngemaforeign walikuroba kulo nyaka kuyagcina and ekugcineni kwenu asazi liyabalekela ngayo yazi silani okokuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngayo
gum kutshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku-studio 7 akunanto eningi engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi-ke hhayi ama-supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama-players ama-supporters e-Islanders angene e-stadium akhahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama-supporters kulama-supporters kulama-sympathizers kulama-members a member can't do that yebo ama-players lawa adlala under protest ma kukuyukuthi kulento e-wrong eyenzakeleyo siyazi thina kudala sisuka ne-Islanders kuze kuye kufa uLokuzeni uColette bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy yabuya yabuyiselwa lapha kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi buye idlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa Colette bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo esikhaya ibuzwe lilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu engalale ephuphile eqaphuke eqethukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo kutata umuntu owarizayinayo ukuthi hhayi kuthiwa urephile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyisela emsebenzini hhayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hhayi angazi ukuthi basithatha pha isibindi esingako ukuthatha ilizwe bezokwabo thank you
right mina engikhulumayo ngumfakanhliziyo okanhliziyo shiwa oh ya kodwa kwethu shiwa ezimbabwe hhayi kuzima shiwa abantu ethithizwe balenze nganisingokwesisobhuku asongokwesisobhuku phela lokhu ngasokufilta ngezibongo hawu bakithi sophephelaphi inkosi yami hawu bakithi shuwa kuze kube nini shuwa lo nyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lo nyaka bakithi hhayi kodwa asile themba lokuthi kuzalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapho ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kumele kusafika u-2028 sokulungile
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele linjani hayi thina siyaphila libingelelwa isithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwayo ukuthi izimbabwe kahle singeyakomnangagwa izimbabwe letho ukuthi singeyakomnangagwa siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uyeza ukukhangele konke abayenza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma aze izithathe ezigqina ikhanda njengenkosi uFaro uFaro naye kwaqina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bezimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisele ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele babuse eyinye futhi 5 years phezulu uhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufiso somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imalini uteacher uzahola malini toqala leyo sengaza khuluma ngaloko owawaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula umntwana ezibabo bengafundi kodwa ngegovernment yona leyo uthi a new dispensation yabo mnangako abantwana bethu basafunde emakhaya ischool fees ziyadula so behlulwe yi health sector bahlulwa yi education behlulwa imigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emsebenzi amakampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina kula company khona basebenza ngakuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala ifees okay umnanga kwalezana uPF mayifuna ukubusa ngenkani i5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba ielection sizama ukuvota sabakhipha ngeelection bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifees sifikise ngapi kumbe bona beyizana ukubelieve gauli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendele khona impezana ukuthi i5 years laba ebambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi baze impumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela siphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibonani ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi ayeye siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhe bezikhundleni ha vele into yabo bayake lokho ebisela imigxaxaxa amaxhewe kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje ama Jespala Street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenze ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhati zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa le hayi laba kunzima la hayi libayikele badle namasela amasela ahlale sidla ngoba into zobusela akulanto izabenza yona ngoba bona bathembe yonke security ngeyabo qholo sejohan les
ye bingelele enkundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusese khona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaba ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakho nefakweyo umuntu lwana uzubiselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba lentuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5th brigade Cabanga ukuthi into efanayo. Ngoba i-Fire Brigade into eyayibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government. Ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government. Ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe asiyindawo. Izano kungeke kuvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe. Njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama-supporters ayo. Kato kwenza be-forced abantu ukuthi bebala ndele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela sikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba lentuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
hey manai wazen zwan konja njanga window mthova konja njanga window mthova zwan Kontanjanga window mthova Zwa Kontanjanga window mthova Manai Kontanjanga window mthova Zwa Kontanjanga window mthova Zwa Kontanjanga window mthova Zwa Kontanjanga window mthova Zwa Bathengu lova Uthara skela kutshona mhlanya lova Uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalanda buzonlobola Asasikile thingi yaqombola Donki chapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njenge Coca-Cola ningabala ngapha njengamabire enqola Ngikhonja njanga window mthova Khonja njanga window mthova Zwa khonja njanga window mthova Zwa khonja njanga window mthova Manai khonja njanga window mthova Zwa khonja njanga window mthova Zwa
Konje njengowindo mchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.